Wafika amasosha wona lawo ahambe edinga abantu ngile emzini wami esiziphile. Bafika khonapho basihanqa kanye lenkosikazi yami. Bathi bona bangaphi, nangaphendula ngathi obani. Bathi bengisukela bangishaya ngeketane yomdududu ayibotshele eplankini. Bangishaya ekhanda la ngahle kwahle kwaba mnyama ngawela phansi. Ngaphapha manje ngiyavuka ngezwa vele ngasezwa sokutshisa yonke indawo kathi bengiqalekile. Bamshaya-ke lo nkosikazi bamdabula bamdabula khonapho basuka bahamba. Salandelwa ngumbhobho wasuka wakhala ngaso naleso sikhathi. Ukhomanda wakhona wasithi he wathi bethi uvuthu. Babebaningi kakhulu, babe sebetshaye unkomazana isisebenzi sikaWilson. Wilson lo oyi-presiding officer esiziphilela khathesi. Bamtshaya-ke bamshiya bathi ufile. Wasala waphaphama ihlamvu lamdabula isiphanga, latshaya ingalo yadabula isiphanga, wasala khonapho. Ngazama ukuthi ekuseni kwakhona ngoba kwakuyi-curfew, ngazama ukuthi ngiyekhangela lapha ade lokhu zakhona. Ngamfica ubaba lwana ehodoza esengumuntu ophelayo, isigqokanyana sakhe asigqokile sokugcwela igazi sokungathi isikhumba. Ngazama ukuthi simthwale ngenqola simse esendluku. Sesithi siyasuka awukhala umpopo phambili, saphenduka sabuyela sathatha enye indlela sakhwela e-Forest Hill. Lapho sagada khona ibhasi sithatha simsa e-St Luke. Sifika e-St Luke laphana kwasekusizafithi i-road block yahle yathi phansi. Sesiyehlisa umuntu lwana evele sehlile ukuhamba, bathi ya li-distant leli ungaphi umbhobho wakhe shaye ku-crossfire. Ngathi hatshi asi-distant umuntu sakhamizi sethu la. Wathatha isigodo wathi angishaye ekhanda. Ngathi ngavike ekhanda watshaya ehlombe. Hlahla isigodo lesana sathi dliwe umuhlwa, sahlathi phihle ethareni. Kwathiwa sibuyele emuva, bali ukuthi siye St Luke sithiwa simpisele emuva. Umuntu lwane vele sephela.
Emzimbeni lapho elalimala khona kungaphi, njalo kulikhathaza njani ukuthi lenze imisebenzi yenu?
Ye, bangishaya bangiphula isiphanga. Yikho angisaphakamisa ilutho. Ekhanda lapha elihlala lizima ikhanda linjeyana. Ukuhamba sehamba nginyonyoba ngoba bahle kwathi imithambo yonke lamadolo kuyehlala phaa. Angisaphili kuhle. Le nkantsho sinyesehlule kuhamba, akusavumi lokuthi ngifake isicathulo. Inyawo sezisala.
Kuyikuthi bengabuya belitshele ukuthi lizokhuluma phambi kwekhomishini leyi. Kuyini elingafisa ukuthi kwenziwe? Ngoba siyezwa uhulumende uthi bazabangcwabanye amathambo lawana benika abantu ama-birth certificate. Kukhona okunye libona ingani kungenziwa ngaphandle kwalokho futhi?
Hawathi esikukhangeleyo yikuthi abantu badabukile, sidabukile kakhulu emoyeni ukulahlekelwa izihlobo zethu. Nangangingutitshala ngoba bevele bethagete amatitsha labalimile, sasizingelwa sezishayiwe sinjalo. Sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumende, le compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu zimpahla zethu. Sibe sizuze okuthize senzele ukuthi sibhodle emimoyeni. Laba abafelwayo babonakale, bafelwa ngozibani bani ngozibani bani, uxoliswe kube le compensation khonaphana. Abantu benqeye banga inhliziyo zabo zingathi loba abantu laba abafayo bengasabela kuphinda babe khona, kodwa izihlobo lezo eziseleyo zizuze ukududuzwa ngalokhu bekhona ukuxolelana.